UColter uthe sekule minyaka ethile yena labanye bakhe abakumabandla aphikisayo besithi izijeziso lezi kumele zesulwe ukwenzela ukuthi ibandla lezanu PF lingatholi ixesha lokuncindezela uZulu lisithi imbangela izijeziso zenotho.
It's a shame that the administration has not listened to.
Uyadanisa ukuthi uhulumende weMelika elokhu engasilaleli thina abalwela ilungelo loluntu kanye labamabandla aphikisayo nxa sisithi izijeziso lezi kazisebenzi.
UColter owayengumphathintambo wezemfundo kuhulumende womanyano utshelela umbuthano ukuthi esikhathini esedluleyo inkokheli yebutho ibimanyene, kodwa lokhu kwaqhamuka ukudonselana amandla kuleli bandla kabasamanyananga.
This is unprecedented in the country in which not only
lokhu akukaze kubonakale ukuthi ibandla lezanu PF libe lamacele amaningi kangaka. Kodwa kathesi abakubutho, amapolisa, namapolisa ensida, kabasamanyananga.
Umgcinisihlalo wekomiti yabameli bedalele Congress e-US House Foreign Affairs Committee, umnumzana Ed Royce, unxome uColter ngokuloba ugwalo lwakhe lolu, esithi luzenelisa ukuthi udaba lweZimbabwe luhlale lusemlonyeni wabantu emazweni wonke jikelele.
The cases and the human rights situations...
Indaba zokwephula amalungelo oluntu ezethulelwa umhlaba jikelele seziphosa ukusuka enkundleni, kodwa lolugwalo luzaphathisa.
Ugwalo lukaColter lolu seludale inkulumo ngemva kokuba umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa ethe kasiloqiniso elalotshwa kugwalo lolu okokuthi yena wajojozela ukubulawa kwabantu ngesikhathi seGugurahundi. Kodwa iphephandaba leThe Chronicle laveza ukuba mpela wakhuluma lawa mazwi ngomnyaka ka-1983. Elinye njalo ilunga leCongress umnumzana Gregory Simpkins ubuze uColter ukuthi uzwa njani ukuthiwa ngoweZimbabwe yena emhlophe. UColter wathi akumkhathazi lokhu ngoba isendo lakhe lafika eZimbabwe endulo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguChris Gande.